Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule $20 ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshele eGodini kusite 60 kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethi sananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besihlonini. So sase sihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kathi nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusentshenzwa indaba bani, yikapho kuqalise khona umsindi. Kodwa navele umsindi ubungekho kangako ngoba wona labade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sithitha siwafuna eGodini. Bazisa ngobathi sesithe sesifuna i-management yankhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngwenkayi, omunye ngwebhinga, omunye ngwetsholotho. Sathi lisani sithuphazeni ukuze sithole ukuthi lingabe tsholotho lebhinga yini, but abalazo. Sathi asambeni ehofisini kumanagement yeni siyebona ukuthi iqiniso lilinalendlela.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanet Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebize abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa, okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanet alale khona ngale. Kwasokusithi ke namhlanje emva kwemini enkulu wasebhadala ifine ye-$20 sebesithi bamthatha nge-disorderly conduct.
Umabhalane jikelele wemthwakazi Republic Party umnumzana Akhini Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abangeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa okungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa yinto esingeke siyivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi, loba sifika e-police station sisithi thina siyangena, ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya. Sasa sathina sisiyabonela lo member in charge. Member in charge wasupportana le police lele lisekela ukuthi liqondile uma lisitshela ukuthi siyahlanya. Kambe amapholisa engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo. Yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo mhlubulo emandebeleni kahlonishwa ngokhulumende wehalale.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho, kukanti bevele belelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Itai Dzamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.